ngingezake ngithi mina ngiwuqopha nangohlangothi ngoba asikakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Mina ngibona ngani ilizwe lakithi lihlala isikhathi eside kakhulu sokungasela mthetho, i-corruption size yafika lemapholiseni. Ukuthi sibuyele kulokhana esasiyikho khona kube yilizwe lisemthethweni, abantu bahloniphane, abantu bahlonipha ukutshontsha izimali bangatshontshi, abantu sebetshontshe kakhulu. Nxa kule evidence ukuthi umuntu utshontshile imali kabotshwe kungela msebenzi ukuthi useceleni likabani, thina singazama ukuthi sisebenzise ama-feelings ethu ukuthi mina ngingumuntu how do I feel ukuthi abanye abantu babotshiwe singela evidence. Abantu bayabotshwa bahanyise emthethweni nxa bengela evidence ukuthi umuntu watshontsha imali umuntu uzaziphumela. Kodwa mina ukubotshwa kwabantu ukuthi ilizwe lakithi lize libuyele kulokhu esasikho khona, nxa wawutshontshile botshwa. Abantu bebesebefake umthetho ezandleni zabo, sebezitshela ukuthi nxa nisebenza kuhulumende ngingatshontsha nje ngingasebenzisa imali kahulumende sadala. Lokhana kumele kuphele ngoba kungaqhubeka kusiya phambili ukungena kwamnanga kwangoza yonke sincede ngalutho.
Ngezinye indlela utsho ukuthi kuhle ukuthi beqalise lapho abaqalisa khona, kuthe abantu sebengaya emthethwandaba beziphatha amandla zikahulumende, kusasa sizabona bonke sebelethwa emthethweni.
Ye, mna ngithi kabuqalise. Okunye ukuthi asikwazi ukuthi G40 wakuvele injongo yabo yayiyini. So nxa kubotshwa be-G40 kababotshwe nxa babetshontshile, kodwa siza-expect ukuthi phambili sibone ukuthi abantu batreatwa ngendlela efananayo ngoba enxenye kuza kuba labanye laba abasehlangothini lukamnankagwa abaphesa abakhone kuhulumente. Nxa labo bonile kumele babotshwe. Angithi mina ngike ngabona kuyona le iviki ephelileyo kulouminista okuthiwa uyabuzwa ngemali yama-diamonds eyacathayo. So ukubuza lokhwana ukumbuza asikwazi ukuthi uzabuzwa kuloku efika ngayo. Angabuzwa kuyepheleliseni ekuthini uzabotshwa. Ngabe kuthiwa abasesayidini lakhe kababuzwa, ngabe siyacomplaina.
Kodwa selokhu engenile umongameli Mnangagwa, ubona ingani iy'nhlelo zakhe ziyasebenza kuhle na? Kumbe kukhona okutshengisa ukuthi hayi lokhu ezifananela lo munye wakhe?
Ngaye kuthiwa uMnangagwa uyafanana lo mgabi. Ngaye kangikhulume efonini lawe so ngaye sikhuluma sisesaba. Khonokho ukuthi abantu bekhaya sebekhululekile, sebekhuluma intando yabo. Mina kimi kutshengisa ukuthi kulomehluko. Ukuthi ekhaya uteacher sekwazi ukuthi upresident obusayo, umkhokheli welizwe, uthi ngingahamba emsebenzini ngifike ngingasebenzi ngendlela okumele ngisebenze ngayo, kumbe ngunesi kumbe ngubani, yi-corruption. Ngangizwa mina ekhuluma inkulumo yakhe ayikhulume se-South Africa enxusa abantu ukuthi kuyanini lize-investa elizweni lakini livuse ilizwe lakini. Imithetho leyana eyayifakile ukuthi nxa ufuna ukuthi uyi-investi uvela kwamanye amazwe ufuna ukuthi ufake emnothweni weZimbabwe kumele uyukuthi i-51% of ownership imele ibe nge-indigenous person. Khonokhona kwakusitisele emuva because u-indigenous i-indigenous ngiya-investa ngalo. Mina ngibona ngani isayini yokuthi isibonelo sokuqala ukuthi umuntu uyajinja izindlela ayenza ngazo. And singakhohlwa ukuthi umgaba uphume ngo-November kathesi ngu-January. So mina ngibona ngani khonkhona ukuthi ukhululekile uyakhuluma le opposition ngumuntu otshengisayo olobuntu ongazifakanga phezulu. Lo nkosikazi wakhe ukhanya engumuntu ophansi ongaphezulu ongazithethisiyo. Ngibona ngani kuyakhanya ukuthi kuzaba lokubelo ngesikhathi, but okufunekayo ukuthi amaZimbabwe nisele patience kube lokubekezela. Xa sabekezelela umgabe for 37 years, sehlulwa kuyini ukubekezelela umuntu for 1 year ukuthi sibone ukuthi uyanga? Sibone ukuthi inkulumo zakhe ziyahambelana lezenzo zakhe yini?
Siyananzelela ukuthi lokhu ethethe intambo zombuso akukabi lo mahluko omningi ukuswelakala kwemali. Asikabi leqiniso ukuthi amazwe angaphetheya laphandle kwelizwe amthemba yini ukuthi engabuya azoinvesta elizweni. Kambe konke lokho siza kubona kutshintshana?
Mina ngibona ngathi kuzatshintsha. Like ngisitsho nje ukuthi uNovemba lo khathesi ngu-January. It's almost about 2 months. So ukutshintsha kuzatshintsha. Ngibona ngani la mazwe labo kumele bathathe isikhathi bangaweli. Bamele bayakhangela kathesi bafuna ukubona ukuthi wenza njani izinto zakhe, uhlela njani, uphatha njani abantu. Then nxa bangambona ukuthi indlela aphatha ngayo abantu ngalacuku ngumuntu osekhupha imithetho leyana ebi bazimbela abantu abavela kwamanye amazwe bazeinvestor ngesikhathi bazakuza angithi kuza kuba lokhetho ngemva kokhetho ngibona ngani mina ozaphumelela abe ngumkhokheli yikho lapho kuzabuya khona i-investment okwakathesi kungakabi lamlikelection abantu basahlethele emuva basesaba we have to earn khonkhani ukuthi kwathatha isikhathi ukuthi abantu amazwe amaningi babesebenza lathi njengamaZimbabweans wabona ukuthi uhulumende wayephatha njani abantu babe bephuma mbijana. Angikholwa mina ukuthi nxa ngikhuluma labanye abantu bakwamanye amazwe or ngibala okubhalwa ngabanye abantu bamazwe ngendlela iZimbabwe etshintsha ngayo kuyatshengisa ukuthi abantu iZimbabwe lokhu beyithanda and into abayithandela iZimbabwe yini ukuthi amaZimbabwe ngabantu abathembekileyo amaZimbabweans sisebenza nzima amaZimbabweans abantu bangaze babuye bazevula amakhampani abo kabasoze baswele abantu abasebenzayo ncwadi amaZimbabweans abantu abakhaliphileyo bekezelanini nje izinto zizafika.